Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulambulela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNcwabakazi 2022, uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi womdumo owerumba kumduduzi Kolidi obizwa njalo ngelokuthi ezegiraffe. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evulwa ngokusemthethweni kumhlangano weZimbabwe Economic Development Conference okudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokulolonga ubuciko babomahluli owe-Judges Commissar Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga weStudio 7 aqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulomhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba uMongameli President. Ama-judges symposium, ibi-workshop, adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutrena ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo. Benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges. Lokuthi bekwanisa ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benikene imbono lamanye amajaji kakhulu kuzeni iprogramu leli iqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana lakwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe kukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo kubuye le economy adinge finance lakho bekukule ngcishi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikho abeka hulumende abe finance bekhangele bekukuni kuhlomisana ngomumo omnotho economy yethu elizwe. Ubona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu isabotage ye economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi e-hotel imili A1 ungayikhuleta kuhle kwana imbuzi A1. So kusho ukuthi ngelanga ama delegates ade khona ade fika ama 200 kusiya ku 300. So each delegate ube sidla imbuzi ezingu 3 ngelanga each delegate kubuye ku bedding because of rate umuntu oyi-1 ube lala ngemali kwani inkomo. Ubona ukuthi khona bo conference leli nge 3 days ungakhakuleta ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupporteja. So izinto zonke lezi athi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyathi khona adikhokhelelwa nguminister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eFactor 4. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokukonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-Crisis yesicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyona le inyanga kuthi abasazwe baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lephalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namuhla. Abenhlanganiso ye-Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguchiki lobhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcini sihlalo webandla le-Jubilee Party elikhokhelwa ngumongameli Uhuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intathelinda izindaba kanye nenhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezitheneyo ezilwela amalungelo oluntu labohulumende bamazwe atheneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuleviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona omunye wabo unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkhokho kutshele uGaino Gumede Saidi owesitudio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba yisibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibiyinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje wazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iyakukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi ha lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizabuyela lapho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani njalo lokuthi kuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Ungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sithengiswa ileyo kuthiwa yi-simulation ikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshela ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu ozamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa ukusi esikubone ku akathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasokasuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibanibani engihambe ngancedisa ukuthi avote uvotele uzibanibani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo yikuthi phezulu sibili kuma-presidents sibone ukuthi ukhona oncintisayo obe lo msekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga lesithi kumbali yeKenya akukazi kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kwisikhundla esiphezulu esika-vice president.
Ontanga ke bebele dlabuzane yini labo ngokhetho?
abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi esokhetha njalo sibe lethuba lokuhlangana le nhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Kusituation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhethwa.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha ole-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abaningi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGainer Gumede Saidi weStudio 7.
Kuningi ontanga abahlangana lapho okwahliphayo kathesi, but ukukhala akusiwo kwehlula bathi imbuzi ngesisimuzi. Sukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize, akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiyiphile elizweni lapha, okuningi zenzeka. So inkuthazo yami khona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele inkinga zihlala zikhona, singabi ngo-induko lezi inkinga lezi esihangala kubhalisiwe ngabantu ukuthi mina ngibona ithuba lapha nalaphana. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona and thina mase siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatsha. So ontanga ngibakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto ngoba uhulumende xasikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnaka nami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingele amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi ababe bekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana but uzalinda kuzokube nini, sukuma uzenzele ntanga ngoba kathesi uzikhangele uziqondile kodwa lawa okuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto la bambalabamba khona la ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye ngiyavuma sibili ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba kontanga kodwa athole impilakahle. Akumelanga sikubalekele kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende alungise amathuba kontanga kumbe i-create enabling environment sizalinda azayilungise nini esengilokhu esiguga ingale ndlela ezimhlophe nezimhlophe into besilindile. So okunye ukuthi sukume la uzame iloba uphatheka kwezinto zepolitiki ulilonga lepolitiki usiyavota usenzani kodwa ungakhonza ukuthi la okunye kumele uzenzele ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe ngoba kulilungela kubasekele isekelo sombuso kuma Bill of Rights yethu eyakhonapha eZimbabwe Constitution. Kodwa akuyakumelanga silinde kuze kube nini ngoba uzalinda uzabe lowo guga uthiwa isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatha kwakutshiyeneyo ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Kulezo namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole International Youth Day. Okwamanje wesizwe udaba oluveza imibono kahulumende bakule Melika. Mhlaka 18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izithezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana leyezibhola kanye leyinye ebona ngezihambi. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yihezbolla ekhahlameza abantu bakwele Lebanon. Abafakelwa izijezo zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn noJihad Salam Alame babumba inkampani okuthiwa yiDalasalam for Travel and Tourism. Bafakelwa izijezo zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika lafakela izijezo zenotho u-Adnan Ayad wasebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbollah. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbollah inhlanganiso yamalecatsha ongamelanga isebenze loZulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbollah njengenhlanganiso eyi-Specially Designated Global Terrorist. I-Hezbollah seyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasosha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut iyabulala khona amasosha edlula amakhulu amabili lamachumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center e-Buenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbollah yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon u-Rafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbollah izijeziso zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekuthaza ukubulala abanye abantu. Elelebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbollah isekela abantu bakwele Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbollah isebenzisa abantu bakwele Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uZulu. UBlinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbollah. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwelemelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibona lema-Studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe nendawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndike ngikhulume nje nalaba abafana bakamthwakazi laba abathekisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana bambona ngani iqembu labafana abancane. Bafana ibonezwa abadala amabeliseni kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngondebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo into abateleza ukuthi sigcine siyakuzidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elibi elifuna ukuthi lilikhulu lale libonye lina liyimthwakazi lingabathi nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi. So into leyo madade yokwethisela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu lenu nje kahle ngendlela eraiti lingathrethen abadala wena ngoba into leli yokutrethen abadala leyo ayikho right. Senze sifisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshayisa ibhakele emfuleni yabona abantu abanje sofuna siqhutshezwe nto kokutshayane kakhulu yabona ngenqidi inkanileli layo leyngane iphele yabona ngoba ngendlela elenzayo lezi nkani madoda akufuneki ukuthi indlela leli yenza ngayo le yazi lihlukane lamashona la. Amashona la kudala la athethisa kula nto eliyitholayo uyabona amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo egoli khona amanye agcwele ebuthwana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzolibona ukuthi ahlupheke amanye akubo Kenya khona amasona ahlupheka lina khulumana wena abantu ukuyiba bale problem eZimbabwe libazi uyabayisaba libathethisi uyabona lisala libhizi lithi lithesana labantu abangalatshani kodwa abantu abayecala libakhangele lingaba approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amaNdebele ngabantu abaneyisizwe esihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenze ukungazani abantu basesemdebeleni ngabantu abathanda ukulwa uyabona kanti ukulwa kusebenzi amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthetha ishona umuntu uthethele abantu badlisiwe mina ngize thetha ishona shona uma ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lokho mthwakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunanika sazi labathwakazi silelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa bana ningenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifiki siyacela nathi kungena emoyeni njengoba lesinqumo salesithumela bangazibehaboroni mina njengomuntu okhulileyo waluli lizwe nezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kubese ukukhathaza emoyeni usufisa ukuthi ngayo abaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP okuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngeliswe kunabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye nesilingisi lizwe nge-TCC i-TCC isuka kuMorgan Tsvangirai abazange balungisa ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukuli bezalo
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 wezemidlalo yenguqu kusasa iKenbon Bullets versus Ngezi Platinum kuzobuya ke iChicken Inn ingilana leHarare City iRentals yona iyabe ingilana leLenders iBoso Chilamoya kuzobuya ke iFC Platinum isana ke leBlack Rhinos nesonto ke iTennis FC ingilana leDynamo Zimbabwe kona ngalevengere kuzobuya ke iBulawayo Chiefs ingilana ZPC Kariba eluveve iChangi United iyabe ingilana ke eManika Diamonds kuthi ke iCape United ilebulawayo City kunjalo ke kwezemidlalo Woza Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha muntu kambe inkomo weStudio 7 uyalandisa
Golide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bonkomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree emzasa kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma ukuthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichazisele okune
akazanga gulu baba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuka ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngingakhipha enye iDVD mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kahle umfudu isikolide akasena abazali akasena mama akasena baba le singile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba ngasenayo umama
amajalati amahlanu abalisa ethi ma Afrika amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye le ama singles le ethi singles collection ungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi insuku kulokwethula amadlalati apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord i-full album kwaNkomo umculo lezi insuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abami khuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho i-benefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho i-investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngama-single track ngoba wona ngcono awabizi njengokwenza i-full album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 062 612 4319 yilapho engitholakala khona kanti kuFacebook uyangithola Mduduzi Golide kuYouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli-ke ubashiyela wapha amazwi
balandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besisupporta njengalokho ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabela-ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
Singakehlukani sihlobo uthi sihlangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla madlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla kuhlelo Woza Friday kuleviki besilomculi womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalekisa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi kumele libe lempelaviki enhle phela elithukela
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.